Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 1 kuMfumfu 2023 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu bakhangelela ukuthi abantu bangene emgwaqweni kodwa siyakwazi ukuthi iZANU-PF yikho abakumeleleyo khonokho ukuthi abantu bangangena emgwaqweni bona bese bekhipha amasotsha abo babulala abantu.
Abakubandala Citizens Coalition for Change bathi akula nqubekela phambili ezizaba khona eZimbabwe kuba kungenziwanga olunye ukhetho lonyaka.
I-TCC wakhayela khathesi enye i-part of leadership yabo iyavuma ukuthi ayisadliwa sekufuna ukureconvina ukuthi bebona i-way forward ngoba bayabona ukuthi kwakumgceke badliwe.
Kodwa abakubandlale ZANU-PF bathi abe-CCC bayenga uZulu. Lika phansi iqembu le-Highlanders Football Club emdlalweni wenkezo ye-Jibuku Cup. Zalethulela izabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi akula nqubekela phambili eziza kuba khona kwele Zimbabwe uma kungenziwanga olunye ukhetho lonyaka. Bathi balithemba lokuthi inhlanganiso ye-Southern African Development Community izabanceda ekuqhubeni olunye ukhetho loba ibandla leZANU-PF lisithi kabakhohlwe ngezokhetho. Enye inkokheli yenhlanganiso le isanda kwenza umhlangano we-SADC Troika okukhulunywe kabanzi ngokhetho oluqhutshwe kwele Zimbabwe ngoNcobakazi. Abazi ngokwenzeka le emhlanganweni lo bathi kwamukelwe okwethulwa yi-SADC Election Observation Mission eyathi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo. Kukhangelwe ukuba okulotshwe yi-SADC Election Observation Mission eyayikhokhelwa ngumnumzana Nevus Mumba wakwele Zambia kuzanikwa uhulumende wakwele Zimbabwe okhokhelwa ngumnumzana Emmerson Mnangagwa othi kalusoze luphinde ukhetho kwele Zimbabwe. Pho liyangaphi ele Zimbabwe? Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele unkosazana Barbara Kwangwara okubandla le-CCC lomnumzana Gutta Msanga ilunga leZANU-PF.
I-SADC yakhiphi report ukuthi ukhetho lwalungekho free and fair and credible. EU yakhipha i-report enjalo, ama-church yakhipha i-report enjalo and lokho sime khonapho ukuthi khona ukhetho olumele luphindwe ngoba ziningi izinto ezayenzakalayo ezazingamithi i-criteria yama-elections both eZimbabwe lase-SADC. Asimanga, asithulanga lokho sikhuluma Gibbs, ngiyakwazi ukuthi abantu bakhangelela ukuthi abantu bangene emgwaqweni kodwa siyakwazi ukuthi iZANU-PF yikho abakumeleleyo khonokho ukuthi abantu bangangena emgwaqweni bona bese bekhipha amasotsha abo babulala abantu bese bekhuluma ukuthi i-CCC ilodlame kumbe i-violent. Lokho ke asoze sikwenze ngoba thina silibandla elikholelwa ekuthuleni, silibandla elikholelwa ukuthi udlwangudlwangu abuyakhe ilizwe, silibandla elikholelwa ukuthi ukukhuluma kuyaqeda yonke into. So I think nakubona ukuthi uPresident Nelson Chamisa wathuma iqula lakhe emazweni ambalwa eSouthern Africa ukuthi bekhuluma izikhalazo zethu ngokhetho, mayelana ngokhetho olwadlulayo olukamhlaka 23 August. Engithemba ukuthi yinto ebalulekileyo ukuthi siyenze.
Yes, siyakuzwa kakhulu-ke nkosazana Gwangwara. Singene kubaba-ke uGutta Msaka webandla leZANU-PF. Ye, ubona njani kolokho-ke okhulunywa ngomama lapha Msaka?
Kuyamangalisa asibili okukhulunywa ngoBarbara. Sibona i-election le-election election ebuyayo i-CCC yabe ikhala isithi tjontshelwe election and election babe besithi batjontshelwe okumangalisa ukuthi ungakhangela okwamanje ama MP wonke awe-CCC bona bathi bawina ama councilor athi awina awina kuhle abafuna ukuthi kuvothwe uqaliswe kutsha awe-CCC ama MP athi ayithi nasawina kuhle wena babajamisa wadliwa wedwa asifuna ukuphinda ngoba izimali zokuphinda asilazo kodwa uchamisa yena uthi yena eyedwa nje nguye owajontshelwayo into esimangalisayo thina sibili njengabantu beZimbabwe ukuthi kanti indaba etshola ekhala ngokutshontshelwa isadik abayitshoyo ayengumuntu oyi-one lo othiwa ngumumba lo abasemyaleli naseswathini ukuthi ebe yi-observer esikwaziyo sonke ukuthi wayele mishini yokudiscredita ama-election ezimbabwe engakafiki iripoti ayifakayo iripoti eyaziwayo ukuthi yavela ku-ZID Zimbabwe Institute for Democracy word by word, paragraph by paragraph. Into AI sitting is long, it was premeditated report. I saw reporters into Ezanza Ganayo ground. Ngakoke Sibona, I'm a council of ministers, away static, SSNs, Amhlophe, Zimbabwe, Mobabon, who took it to Lanza Free and Fair, Umakayela, United Nations, IKG, Muganza, Amhlophe, and Ranga Piwanga, Ama report, Ama observer mission at Cheneo. Yes, Wakunya EU, yes, Wakunya even EU. La ikhuluma bethi ayimkhetho lwali free and fair kodwa kulezinye izinto lapha lalaphayana okumele ku-improve lokhu yinto esibonayo amazwe wonke nxa senza ama-election ukuthi akula election ezi-perfect even yona i-America siyikhangele yayingela election eyayi-perfect so nyamangala ukuthi lokhu abakutshoyo ukuthi batshontshelwa batshontshelwa ngubani engaphuna ukutsho ukuthi i-CCC ungakhayela khathesi enye i-part of leadership yabo iyavuma ukuthi hayi sadliwa sifuna ukureconvina ukuthi bebona i-way forward ngoba bayabona ukuthi kwakumgceke badliwa
yakampeni
yaqalisa kulesi khathi
yena khonapho-ke mama utsho khonapho yamuzi uthi uyakhuluma ubaba umsaka phosela khona
okukhona ngithanda ukuthi yithi ukukhuluma ngobaba umsaka yilokho abakubiza ngesikhiwa besithi yipropaganda and izanu siyayazi ukuthi yintshantsho yepropaganda okusibili ama-MTs nama-councillors awe-CCC azange akhulume ukuthi bona angene epalamende because bona bawina uchamisa wadliwa kwakuyi-decision yephathi ukuthi and ikhokhelwa ubabuchamisa yena ngokwakhe wathi kwabahambe ephalamende abahambe ekhansilini bayebela abantu and wana ngapha sisilwa ukuthi ukhetho lonke nje lwalungekho lalungekho se so lokho kuthi bethi khona ama-MPs athi khona uchamisa wadliwa ngamanga lawo ngamanga gipsi and yinto ezwisa ubuhlungu kumbe into ezwisa usize ukuthi abantu bayakhuluma izinto ezinjalo uthi ukhetho lwatyonywa lwatontomba lwatontwa kumnangagwa ukuthakho isadaki umuntu oyi-one ngamanga ipropaganda ubumba wayerepresenta
i-way forward eZimbabwe ilula kakhulu yikuthi sonke thina sisapote umongameli owakhethwa ngabantu beZimbabwe ukuthi ekhokhele iZimbabwe ubaba uMnangagwa sonke sifaka amakhanda ndawonye sichase ukuyakha ilizwe lethu njengoba sitsho ukuthi ilizwe liyakhiwa ngabanikazi balo laba abanye abadliwayo kule polat ekhona i-political actors dialogue bengene khonapho labo benegotiator bekhonapho abafuna ukuthi kungene lakho ku-government yikho kuphela okusele kade sokuthi sisebenze sibantu banye siyakhe ilizwe lethu sisiqhubeka sisiya phambili
lapha lizwe umnumzana kutamsanka okubandla le-ZANU PF lonkosazana Barbara Gwangwara ilunga le-CCC uhlangothi lukahulumende olubona ngokuhlenga abantu ole-civil protection unit ludinga abantu abambalwa ejakari okubhubhe abalitshumi lantathu 13 engozini yomgodi we-Baywash Mine ngolwesihlanu kusihlwa iziphathamandla zohlangothi lolu zitshele iphephandaba le-Sunday Mail ukuthi okwamanje sokuhlengwe abantu abangamatshumi amabili lanye 21
abanye babo gababonakali abaku miners federation of Zimbabwe bathi kulakho ukuthi kubhubhe abantu abafika phose amajumi amane 40. Zangangeni kusigaba esilandelayo siyesikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokeli wakule Russia umnumzana Vladimir Putin usetshele omunye wabaku Wagner Group ukuba akhokele abanye abakonkampanile abalwisana lohulumende wakwele Ukraine. UPutin wenza lokhu kulandela ukubhubha kwa-Evgeny Prigozhin wayekhokela iWagner Group wabhubha engozini yendizamtshina kwele Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Umnumzana Jimmy Jakarta wayengumongameli wakwele-Amerika useneminyaka yokuzalwa phose elikhulu 99. Ukata uhlala endaweni yokuphumulela asebekhulile. Umongameli Joseph Biden lomkakhe uJill Biden bamenzele amhlophe. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Kwezamasiko silo mama ohlala eBhilitani uzazitsho ukuthi ungubani?
Kinjani balaleli, zinjani babadube? Mina ngihlanjiwe Sibanda, uMrs Tholi.
Ye, Masibanda, akusitshela ukuthi abantwana khona ngapho-ke eBhilitani libakhulisa njani njengoba siyabona ukuthi kukhona ongani kuyahlupha?
Yeyi babadube, kunzima abantwana bathese days abasafaneli ngesindlela abantwana abakhula ngesikhathi sethu. Kakhulu lapha emazweni abantwana abazalelwe lapha lo bangazalelwanga lapha ibuye vele ekhaya wazokhulela lapha esuke adopte umthetho walapha emazweni. Kunzima abantwana, umthetho usuka ube sezandleni zabo ukwedlula abazali kulelela lapha emazweni.
Akuchazise sibili ukuthi kuhlupha kanganani, kuyini ngani abantwana abakuphathe kuhle kulokho?
Kuyahlupha babadube ngoba umntwana usuka sengani nguye oyincharge ukwedlula umzali. Awula wedwa ungumzali emntwaneni, uyayesaba ukuthuza umntwana engumntana akho, umntwana ebe nguye okubusayo endlini yakho. Uthi uthi uyakhuluma ekutshela ukuthi ayi normal right uzamthini. And le influence akhona eningi vela esikolo khonapho nxa they discuss about those things ukuthi vele nxa ungikhaya abazali bakho bekumele bekutreate njani njani. Ubana ngabatshela iview yakhe labana abangane sebemtshela ukuthi hayi vele don't accept it, go and report them. Bemtsheleke ama-channel wonke ukuthi nxa ungakwazi hambe report usuke lapho uye lapha. Bem-encourage ngezinye indlela ukuthi umntwana nxa esefika endlini lapho sedelela umntwana uba lo mntwana ulapha emazweni kusuka kungani yijele babadube.
Kuba nzima, ungeke vele wamkatsa, ungeke wenzani vele akwakwenzile.
Ukumkatsa ebonakale esehluzukile kumbe sele bruise. Anti sasa uzabona sebekuvakatshela usubizwe esikolweni. Kuhle khona umthetho, but umthetho wangikhona babanika kakhulu.
Bo manje
babanika kakhulu abantwana bebezicona sebedelela vele ukuthi umzali abamponi ukuthi kuyini ngoba umthetho wabo bawazi.
Bo manje libagoba njani nxa sokunjalo?
Yikuzama Dube, yikuzama. Nxa uvele ukhulela esintwini yikuzama. Abanye bayabehlula sibili straight away bezegcine bebathathelwa abantwana. Omunye yena umntwana lo bengathathelwanga yena yedwa ivolunteer ukuthi vele angisafuni ukuhlala nabazali bami.
Ye madoda, phosela ukucina-ke.
Ahlethi angisafuni ukuhlala nabazali bami, vele angisafuni. Babe sebe-influence la nje bamtshela ukuthi vele suka uzahlala ngcono, uzathola ama-benefits akho, ubabe bekukhange kulabantu abakukhangelayo. Ekhohle ukuthi umzali ngumzali. And from there ngavele suke babadube kuphendukeni kwakhe vele kasalungi futhi umntwana wankona seke wahlala kuma-social services. Angeke ze kulungele futhi.
Hayi kulobo
yikho abafunda khona futhi ukungezwa ngoba nxa sebefika ku-teenager age naliyana sebefundisana okugwayi into ezingayisizo kabafunda khona konke ukungezwa.
Yes, siyakuzwa kakhulu ukuthi sikhathi sesidliwe ngomangoye. Phosela ukugcina khonapho-ke imzuzwana khona kuma.
Ye, ngafake example but is it 6 years ago ngeke ngize ngikhuluma ibizo kulomunye owashiya umntana akhe lapha khona ukuthi lathi abantu siyasuka sithathele izikhiwa phezulu ukuthi hayi sesisemazweni angifuni ukuhlupha abantu umntanami njengoba ngifuna ukuya ekhanza vakatsha ngishiye kuma-social services. Uthi ejike vele ekhaya umntwana afice selihlo ngandlela. Umntwana wathi hayi vele impilo yanomphilisa yona baba. Hayi siyompilo ya-abusing me, I think I'm happy here.
Kunzima. Hayi kunzima. Vela kulungiseki lokho, ngeke kwakulungisa, akungeke.
Lapha kunzima baba, dibe ngumthetho usezandleni zabantwana. Umntwana nje uyakutshela yonke into ayifunayo.
Ake siyamuzwa ke umama lapho yakhuluma ngonkosikazi Hlanjiwe Sibanda Thole. So ke sibonge kakhulu ungadinga kusasa zabe sikudinga sihlale sikhuluma ngakhonoko ke kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Hayi kulungile baba tivela mimbongileni
sibongile balaleli.
Wa manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngiqhubekela phambili ngifuna lokhu sikhangela udaba esaluqalisayo kuviki ledlulileyo olomthandazo. Namhlanje ngizafuna sikhangele kuMateyu chapter 6 iverse nga-9 lo-10. UJesu ukhuluma la abafundi bakhe lapho ebafundisa ngomkhuleko ukuthi kibo kumele likhuleke kanje. Baba wethu osezulwini, kalidunyiswe ibizo lakho. Umbuso wakho kawuze, intando yakho kayenziwe emhlabeni njengalokhu isenziwa ezulwini. Singakuleven ithi siphe lamhlanje isinkwa sethu sansuku zonke, njalo sithethelele izono zethu njengoba lathi sibathethelela abasonelayo, njalo ungasingenise kulingweni kodwa usisindise komubi. Umkhuleka uqakathekile ngoba nxa ungakwazi ukukhuleka ungeke wakhulumisana loNkulunkulu. Ukukhuleka kufanana njengokuphefumula, ukuba isiKristu sakho nxa singalamkhuleko sivele sona sifile. Ngoba uNkulunkulu nxa ukhuleka laye njalo akawuphongi ukukhuluma kuphela uwedwa, kodwa kumele ukhuleke ummelele ukuthi akuphendule. Lapho uJesu sihlangana laye echasisa izinto ezithize eziqakathekileyo. Okokuqala, usebenzisa ibali elithi Baba wethu osezulwini. Leli bali elithi ubaba, umuntu ongubabakho umuntu olobudlelwane laye, njalo lobudlelwane laye obuthize. Ubudlelwane lobu beyakuvumela ukuthi ungabe kuyikuyini alakho lakho ngokwakho. Ubudlelwane lobuyana kuyafana lokuthi mina abantu abami nxa befuna ukudla abaqali bebe bethi baba sicela ukudla insuku zonke, basethi baba sicela ukudla besethatha ukudla efrijini besenzele. Bayakwazi ngabantu abami, ngakho-ke balelungelo lokuthatha ukudla labo badle khonapha endlini. So nxa thina sisiza kuye uNkulunkulu sisithi baba wethu osezulwini, sihle sifake ubudlelwane obuthize naye laye obokuthi ngubaba wethu. Ngakho-ke silelungelo lokuza kuye sizocela izinto. Lokwesibili, siyananzelela ukuthi uJesu siqalisisa njalo esigabeni sokudumisa uNkulunkulu. Ayikhona isigaba sokucela, futhi kalidunyiswe ibizo lakho. Abantu abanenxabe siwa uNkulunkulu bafuna ukuzocela kuphela. Baba ngicela lokhu, baba ngicela. But lapho uJesu sitshengisa ukuthi singaqalisa ngokuthi kalidunyiswe igama lakhe, qalisa ngokumkhonza. Okwesithathu, thokozisa ukuthi ayisitsho nje kuphela ukuthi sithandazele ukuthi hayi ngifuna imota kumbe ngifuna lokhu. Kulabanye phela abaqina ngakhonokho, ukuthi umuntu uqina ngokuthi uNkulunkulu unika lokhu nalokhu. Kodwa laphana sibona uJesu sithandazele ukuthi umbuso wakhe uze lapha emhlabeni njengoba ukhona ezulwini, futhi sithandazela izinto zombuso, sithandazela ukuba kusindiswe abantu, sithandazela ukuthi abantu bangahlukuluzwa bathole intokozo, sithandazela izinto ezikhona emazulwini ezulwini ukuze zibe khona lapha emhlabeni. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba kusitshengisela ukuthi inhliziyo zethu lokukhangela kwethu sikhangelela ukuba intando yakhe iyenziwe. Umthandazo uqakathekile empilweni zethu, yikho ukuphefumula kwethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu vuselela abazalwane, vuselela abalaleli bami, vuselela ibandla ukuze umthandazo siwuthande. Baba, sivuselele usinike phakathi kwenhliziyo zethu ukulangalela njalo lokuwomela ukuthandaza ngaso sonke isikhathi. Baba, sesibongela ukuba uniyokhulumisana lathi ngasithandaza, njalo ngalesi sikhathi sibeka ilizwe lethu leZimbabwe ezandleni zakho ukuba ulibusise, kube nokuthula lokuqhubekela phambili. Egama likaJesu, amen. Thank you.
lolo vegulo hlelo fuselela umoya silomfundisi usenisifanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga kakhulu untungami linkomo okwamanje sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lonkosazana Emily Ncube owasungula ugwalondaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine ngomnyaka ka-2021. Imagazine le inceda abatsha abathengisa impahla etshiyeneyo njalo ukubazisa ngezemisebenzi.
Into yangenza ukuthi ngiqale imagazini leli ngabona ukuthi abasakhulayo babe senhlizweni yami. Ngabona ukuthi kungaba njani ukuthi lami ngingavuselela ngiphakamise abanye abasakhulayo kakhulukazi emabhizinisini abo ukuthi labo bebe bephunyiswa kumagazini beyaziwa kuba emphakathini. Okungaba kuhle futhi ukuthi ukwaziwa kwabo ikuphakanyiswa kwamabhizinisi abo abantu bazaqala ukubalandela befuna ukuzwa kakhulu ukuthi bathengisani bayenzani. Njalo ngabona ukuthi amanye amakampani lawa kabanaki kakhulu abasakhulayo lapha bagijimisa ukuthi bakhangele laba abasebethuthukile kudala. So ngabona ukuthi hhayi indaba le ngiyaqala ukuthi sikhangele ngendaba yabatsha abasakhulayo kungahamba kahle njani.
Yiziphi indubo ohlangane lazo kusukusela ekuqaliseni imagazini le kuze kufike lapho osukhona khona?
Kwabali ukungayamukelwa ngamanye abantu emakampani entatheli izindaba. Kwangani kwakubahlupa kakhulu ukuthi kanti vele ukwenzelani. Babebuza ukuthi kanti vele uyenzani. Yiproject yesikolo yini le oyenzayo? But mina ngabatshela ukuthi hayi sengivulile inkampani umsebenzi usuqalile. Ngaba lobunzima obukhulu. Even lapho okuyenziwa khona ama workshops, ama meetings ngangibona ukuthi kawasafuni vele lokuthi ngibe khona. Kwaba kwanzima kakhulu ukuthi bekwamukele ukuthi ngikwenzelani. Bayefuna ukuthi engxenye mina ngibe ngivika kubo noma ngisebenza ngaphansi kwabo. Enye futhi indaba engahlangana layo le futhi engathi isesekhona futhi indaba yokuthi ukubhadala abanye abasebenzi bami intiseli izindaba kwakungelula. Even nakathi akukho lula but ibhizinisi hayi liyahamba.
Yiphi inkuthazo ongayipha kwezinye intatheli ezindaba ezingabe zifuna ukusungula ibhizimusi sikhangela kakhulu abasakhulayo?
Inkuthazo engingayitshiya kwabasakhulayo abafuna ukusungula amabhizimusi ngeyokuthi ukuphumelela empilweni uzokhangelelwa phansi, kuza kuba njalo lamazi okukuwisela phansi. Kodwa wena kholelwa kuwe, kholelwa enhliziyweni yakho, yiba nesiqiniseko wena ngokwakho ukuthi usufuna ukuqala impilo enje uyiqala njani. Ende futhi uma ufuna ukuqala ibhizinisi ungesabi ukuqala, ungalaleli amazwi angalunganga ende futhi angakuwiseli phansi. Uma mina ngikwenza lawe ungawenza.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo Emily Ncube ologwalodaba olubizwa ngokuthi The Wardrobe Magazine asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu Tabo Kancube ube lo isuku oluhle. Wezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba sePremier Soccer League.
Iqembu lelindazi linqotshwe nge-5-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa, njalo uLinoth Chikuwa nguyobanjelwe ngunozinti weCape United uAshley Reyners isikhathi besiphele ezinguthiki lobhanqa 2-2 ngemva kokuba iqembu leCape United lihlohlelwe nguClive Rupia kanye loJoseph Thulani ngehlandla lakuqala lomdlalo, kwathi eleHighlanders lihlohlelwe nguMbongeni Ndlovu kanye loAndrew Mbeba ngehlandla lesibili. Kusigaba sesemifinal iqembu leCape United lizadibana leDynamos, lona elinqobele FC Platinum nge-5-3 ngomgqibelo. Kwenye isemifinal iqembu leBlack Rhinos lizadlala lengezi Platinum Stars ngemva kokuba ele Rhinos linqobele Chicken Inn nge 2-1 ngomgqibelo kuthe lengezi lichayele Herentals nge 5-4 ngemva kwembekwa namhla eNational Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo uJoseph Njanji uxoxa loSimba Rusike owaye umgadli wamaqembu abalisa ele Highlanders, ele Don Groove, Japani Mine kanye le AmaZulu. Uyazisola ngakwenza kulandela ukubukwa ngabantu esadlala umdlalo wenguqu.
Urusike uhle wakhanya esasengumfanyana ukuba uletalenta kwezemidlalo njengoba ehle waqala ukuphatheka kumidlalo ebalisa ukugijima kanye lokwenguqu esafunda eLozi K Primary School.
People used to say Peter gijima, but mina ngagijima okulala. I remember ngiseChina, I had to remain MCKers. It was quite challenging, you know, but when I tell people that Peter Ndumisa gijima sonke primary, gijima sonke primary, we happened to meet again when I was juniors. We played alongside the Anders juniors. Well, Peter then graduated to the under 16s ahead of us.
Urusike udlale kumaqembu abasakhulayo weqembu le-Highlanders waze wabizwa kuqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelitshumi lesikhombisa lapho akhethwa ukuba ngukapteni. Uthe leminyaka elitshumi lathobanembili wathathwa nguMoyi Roy Phiri wadlala kwele Botswana lapho adlalele khona amaqembu abalisa ele Traffic kanye lele Gaborone United. Ekuphendukeni kwakhe uqembu le-Highlanders ufike waba ngomunye wabagadla abahamba phambili elizweni, kodwa ucele ngasazwanani lenkokheli yeqembu ngenxa yokuba lihlonga ndlebe.
Kulesitori kwa-Highlanders captain bayelele base bethethe uMadinda ukuthanda ukoch. Madinda decided to take us to emasotsha andalana kunozobeyijayela ngengachipa. Second day abe mbanika namaplayers batransport in loads because bonke babengenasimoto abayengatha batransport abuya lapha e-town zabuya eclub thengela utshwala abusijabulungu. Those are one of the reasons I fell out ukuthi sometimes nxa singophala uncane ungabaluka imadlana uthikhulika of which I'm discouraged these young men bengangeni lenja. You should look for people who will guide. If I had listened to my elders, I would prefer.
Ekusukeni kwakhe uqembu le-Highlanders uRusike ubebizwa ngegama elithi Mdududu abalandeli beposo. Udlalele iqembu le-Thorn Groove okuliqembu lelokitshi lapho akhulele khona. Usuke lapho kuqembu le-Shabani Mine athi yikho lapho ahle wachwala khona.
Wena e-Shabani asengeni emhlabeni, yabona sometimes ungangena ebhizinisi kunathuthwala itsho uyalahleka. Amkalanati angirhola imali yami enhle angizinatele nkohlela aze ngakhalana. I left the house when I was offered 400 houses eShabani.
Esebalekezi Shabane uRusike ubuyile wadlala kuqembu le-Thorn Groove wasethengwa liqembu le-AmaZulu waliphathisa ukuba lingene kwisigaba saphezulu ese-Premier Soccer League. Ekutshiyeni kwakhe ibhola uhle waba yindlamanzi ebivula iphinde ivale ibhawa, kodwa wenelisa ukuguqula impilo yakhe abantu bengakholwa. Njalo kathesi usengumzalwane okhonzayo ukuba ndlale Apostolic Faith Mission.
I had so many offers so that parties became more. Now I'm that person who's being invited again. This week you just talk fair and I made change. You know? But God knew you. I'm telling you, when the spirit of the world is upon you, you don't change and you're not moved by the world. Why? Some would cost it. What is it? So I said, Christmas passed because it's kind of two tournaments around the field. And people were anticipating it. Some were saying, I never came.
Ngemva kokulungisisa impilo yakhe uRusike usebenzele iqembu le-Awomine engumsekeli kaPhilani Biffi Ncube, njalo ube yingxenye yeqembu lelo ngomnyaka lapho elimele khona ilizwe leZimbabwe kumncintiswano we-CAF Confederations Cup. Uke waqeqesha njalo abadlali abasakhulayo beqembu le-Awomine ebelidlala kusigaba sikaDivision 2. Kulezi nsuku nguye unobhala webandla le-AFM elingenela endaweni ye-North End, njalo uthi ulesifiso esokuba athole iqembu elomdlalo wenguqu angaliqeqesha ukuze achathekele abasakhulayo ulwazi alo phetheyo, hatshi ngomdlalo wenguqu kodwa la ngempilo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Sigqiba lapha uhlelo lwanamhlanje olivalisayo ngumthembo osithembayo uKip Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.